Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye u-refer wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona ukuthi abantu nxa kuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adressa abantu yamarali. Uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marala ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona i-ZANU PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzelela ukuthi abantu be-ZANU bathatha bayenze into ephathi, kukanti ise-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition, kumama-opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abathi kokuhlanela abantu. Ngokunye futhi esikunanzelela khonokho bese sinanzelela futhi yona izeki ngokwayo i-composition yayo. Ukananzelela abantu suka phezulu khona le kunguye oyithungamelayo, bangabantu aba-appointwayo umongameli we-ZANU PF njalo engu-president welizwe u-Emmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho kusho ukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe, and labo bantu abasoze basibamphikisa, instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongodlongo nje obukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu. Uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona, kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe, bathaywe, abalinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sehluke uku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungi lutho. So ke in short we are saying i-ZEC is not independent.
Abe-ZANU PF bona bathi akulalutho olubi ngezeki, njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abaku-ZANU PF abafana lendodakazi ka-Kembo Mohati babe ngamalunga ezeki, ithi i-ZANU PF akulalutho olubi ngalokho.
Ye, yikho sikutsho ukuthi xa sithi thina ukhetho lwasebezithetho oluzavumela usoza ba-friends esithokhonoko ngabona abo bantu. Asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu idonisela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU PF lawo nxa ngendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngako kuthiwa abona baku-opposition umumusunjalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonisela ingubo ngakubo, njalo kuyisisho sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sibe nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfaka ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina wezekhi. Akuhambi kuhle. So uhlupho olukhona sibona ungathi nxa abantu be-ZANU PF becabanga njalo, hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu ami njani, nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa ibe-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo. Ngoba umuntu omunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlo wabulala into yonke akuhle lanto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonisela ngoba kube behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.